eNdebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kustudio 7, ngomvulo mhla ka 14 kuZibandlela 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje.
Namhlanje lapha ngikumane tofu abantu abathwali reason being ifuel ikwenziwe and abantu abajabule ngendlela uhulumende uphatha ngayo abantu angakhangeli izifiso zabantu. Now ngokuzamukekela ukuthola abadala nokuyekela ukusebenza sizama ukuthi engxenye uhulumende angasize izikhalazo.
Idolobho lakoBulawayo litshone livaliwe kulezi phithiphithi uzulu itshengisela ikhonona ngokukhwezwa kwintengo yempahla lokudla ezitolo. EHarare kube ngokufanayo iningi lilandele inkuthazo yenhlanganiso yeZCTU yokungayi emsebenzini okwensuku ezintathu okuqale namhlanje ngomvulo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu yeCitizens Cabinet isole umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuya eRussia ngesikhathi kulezi phithiphithi zokutshengisela kwabantu elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Idolobho lakoBulawayo litshone livaliwe uzulu etshengisela ikhonona ngokukhwezwa kwentengo yempahla lokudla ezitolo kanye leholo eliphansi elitholwa izisebenzi. Iningi alenelisanga kuya emsebenzini ngoba kungela mota ezithwala abantu zibasa edolobheni, njalo besesaba ukutholakala kusimo senxabangxoza ebekule idolobho. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu kalizange liye emsebenzini lamhla ngoba kungela mota ezibathwalayo zibasa edolobheni. Isizathu kuyikuthi intengo yamafutha ezimota ikhweziwe osekubangele ukuthi intengo yokugada umtshova iqanse isuka kudola elilodwa isiya kumadola amathathu. Umtshayeli womtshova umnumzana Admire Mpofu uthi lamhla abathwali abantu ngoba intengo yamafutha ezimota ikhuphukile okwethusayo.
Namhla lapha enkulumane tofu abantu abathwali reason being ifuel ikwenziwe and abantu abajabule ngendlela uhulumende uphatha ngayo abantu angakhangeli izifiso zabantu. Now ngokuzamukekela ukuthola abadala nokuyekela ukusebenza sizama ukuthi engxenye uhulumende angasize izikhalazo.
Umnumzana Nkosikhona Mlawuzi osebenza njengomncedisi kamtshayeli kaTshova ababizwa ngokuthi ngoWindi uthi iholo labo lincane kakhulu. Uthi loba bekhwezile intengo yokugada abantu abasagadi ngoba bethi labo iholo alikhuphukanga lokhu kufana njengakudala.
Ayikho thina mawindi, ayikho iphela ncane. Sikhwezile ezivalweni lapha abadala bagadi ngoba lawo ngale basebenza khona futhi uhulumende abakhwezeli. Amafizi akhwelile, yonke into ikhwelile, kazama ukusehlisela uhulumende. Ebe le mali yethu elizwe lethu eyothatha imali zabanye abantu.
Isakhamuzi senkulumane umnumzana Kindman Ndlovu uthi lamhla kenelisanga ukuya emsebenzini ngoba isimo singavumi. Uthi imali yokugada yamakhombi iqansile ngoba amafutha ezimota lawo ekhwezwe intengo, kodwa iholo labo aliguqukanga.
Namhla senelisanga ukuya emsebenzini ngoba hey yayilahla lapho. Amakhombi sekhwelile, le fuel yangkhona sikhwelile, ngapha umhola utshintshanga emsebenzini. So lapha sewucetha uhulumende la engani yabona ehlise izinto lapha abantu izinto zihambe.
Unkosikazi Nomsa Ndebele ongumzali okhathazekileyo ngoba ethi umntanakhe okuba ngalokuqala ubuye yedwa evele esikolo ngoba ababalisi sebetheka baphindele emakhaya. Uthi bekuyingozi ukuthi abantwana bebuye bodwa ngoba phandle kutshiswa amavili emgwaqweni.
Mina ngikhathazekile kakhulu njengomzali ngoba umntanami okugrade 1 khonapha enkulumane ubuye yedwa evele esikolo. Phose yonke imigwaqo bekutshiswa amathaya. Ngikambe kuyingozi enganani ukuthi abantwana abancane kangaka babuye bodwa phandle kunje so kusasa vele kaya esikolo. Kodwa ngebuhlungu ngoba sengibhadela amafizi. kanti yena uhulumende ungaphi engezi izikhalazo zethu bayithi.
Abantu abaningi abakade benelise ukuthola izimota zokungena edolobheni bacine bephindela emakhaya sebehamba ngenyawo ngoba kungena mota ezithwala abantu. Imota ebezibonakala zithwala abantu bezihlaselwa. Unkosikazi Sisa Ndlovu, omunye wabaqume ngenyawo, uyalandisa.
Endleleni kunzima laba phandla uhambeki from town yabuhamba uviwe ubaleka nje. Abantu sebequmele egangeni lapho ukuthi babuye ezindlini ngoba abantu edrobheni bavalile izindlela zonke abafuna imoto ehambayo emgwaqweni. Ngoba babebuza ukuthi wena uholini usawuya ngaphi. Thina sifuna ukulungisa izinto. Ngakho kuvele indlela yangikhona ukuhanjwa ngayo inzima kakhulu. Wonke umuntu ungena iganga bahlangana abantu babambisana indlela ukuze bafike ezindlini. Wonke umuntu ukhathene sibili akula ukuthi kuthiwa kule moto ehamba emgwaqweni. Akulalutho ukuthule ukuthi ezwi ngaphandle kwabantu abanyakaza egangeni begqumela beqonde ezindlini zabo.
Isimo lokhu esisibi ikakhulu emalokitshini lapho izitolo ezimbalwa ezihlaselwe ngabantu bethutha impahla lokudla okuthi abanini izitolo bebekhala ngokulahlekelwa okukhulu kuziphithiphithi zalamhlanje. Kuleminye imbiko ephumayo ethi kulabadujulwe ngabezomvikela ngaleli langa lakuqala lokutshengisela ngokungayi emsebenzini okuqoqwe ngabenhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela umanyana wenhlanganiso zezisebenzi oweZimbabwe Congress of Trade Unions, iZCTU. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngosenjalo edolobheni leHarare kube ngesifanayo kwaba lengxobangxoza zokulwisana lamapholisa abefuna ukuvimba udlame oluqhamuke edolobheni leli. UGibson Pepe usethulela lolu dama.
Kuqhamuke iziphithiphithi zokulwisana phakathi kwamapholisa nabakade betshengisela endaweni ezitshiyeneyo ezedolobho leHarare lapho abantu akade bevala imigwaqo bevimba ukuhamba kwezimota eziqonda edolobheni. Endaweni ezinjengasemzini we-Epworth, emabhuku lasesitungwiza kube lokutshiswa kwempahla kulokhu kutshengisela wokusola ukukhathazeka kwabantu ngesimo esiselizweni kodwa okusike kwadala umonakalo amapholisa esehlasela labo abanye babo sebebhidliza impahla. Amapholisa agcine esesebenzisa intuthu ephandlayo ebizwa ngokuthi tear gas emizameni yokuvimba umonakalo walingxabangxoza. Indizamtshina zebutho bezibonakala zibhotabhota emoyeni zibuka isimo. Emzini wemavuku kubikwa kugcine sekusiba nomanakala omkhulu wokubhidlizwa kwezitolo abanye sebegqekeza bezithathela impahla ezithengiswayo lokudla. Ukuthi kunjalo edolobheni loba kuqale kuthule kulabantu abalutshwana nje abaqunge isibindi besiya emsebenzini kugcine sekuqhamuka ukulwisana kwamapholisa labanye abakade betshengisela. Lokhu kubangele ukuthi amabhizinisi amaningi bevale iminyango yabo ekuseni izisebenzi zaqonda emakhaya. Kuthe kufika izikhathi zemini edolobheni bekungasela muntu. Umnumzana Garika Intini sakamuzi semzini wembare eHarare uthi wamukele ngenjabulo enyathelo elithethwe nguZulu ukutshengisela ukukhathazeka kwakhe phezu kwesimo eselizweni.
Abantu sebekhathele woko kwenzakala lokhu it was a long time coming. Kuyafuneka ukuthi imessage yona ifike kubadala bangikhona bazibonele ukuthi hayi ilizwe alimanga kuhle, izinto azimanga kuhle elizwe lethu leZimbabwe.
Lokhu kubuya ngemva kokuba uMongameli Emmerson Mnangagwa ethule umbiko oqakathekileyo ngomgqibelo esazisa ilizwe ngokukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota awepetulu aqonge esuka kudola lamasenti angamashumi amane dola 40 esiya kumadola edlula kancane amathathu $3.11 ngemva kokuba lawa mafutha abengasatholakali elizweni. Lokhu kubuye kwabangela ukukhuphuka kwentengo yokugada izimota ezithwala uZulu emadolobheni lapho emizini enjengeRua, Mabhuku leSitungwiza sokubiza amadola amahlanu $5 ukuya edolobheni. Emizini eseduzane lasedolobheni enjenge-Warren Park leWaterfalls sezibiza amadola amathathu $3. Umnumzana Emmanuel Marinkosi sakamuzi seSitungwiza uthe loba isihlakala salamuhla siphambanise ukuba umsebenzi wakhe edolobheni wamukele ngenjabulo lokutshengisela.
Mina kathi singene etown lapha kodwa akusebenzeki umsebenzi wakhona ngoba abantu etown akula ama yonke into ivaliwe nje etown. Yikho esiphila khona. Even though imali yakhona zingayithola ukuthi imali yakhona ayithengi. So asazi ukuthi siyaphila njani eZimbabwe lapha. But hey, sibe into seziwomile sibili. Ngoba akarisi akusebenzeki. Wonke umuntu umile akuse amjova igadeki. Khathesi $5 ukusuka endlini ungena etawuni. Into zakhona vele azisamanga kahle vele eZimbabwe.
Izolo abohlangothi lwabatsha kubandla leZANU-PF olwe Youth League babe lomhlangano lentatheleni indaba lapho abaveze usekelo lwabo kunyathelo elithethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lokukhweza intengo yamafutha ezimota besithi lokhu kuza kwenza lawo mafutha aqalise ukutholakala elizweni. Kodwa lokhu kudanise uZulu yena othi lo mcabango uveze ukuthi uhulumende akazimiselanga ukuvikela uZulu kulabo akade bethengisa lawo mafutha emsikeni wesitha ngamadola angamashumi amabili $20 kumali shalitshumi 5 liters yepetulu. Umnomzana Andile Mafu uthe lokho akusoze kuqeda udubo lokusilela kwamafutha ezimota elizweni kodwa kwengezela intengo yempahla yonke elizweni phezu kwalokhu uZulu akwenelisayo.
Hayi vele into leyenze uMnangagwa le vele awusewuphumi lo ngoba nxa esitsho ukuthi ukukhweza amafutha kuzenza ukuthi amafutha itholakale elizweni vele kakhohlwe ngoba vele ilizwe leli isimo esikilo. Kuzahlala vele abantu besilwa besiba lodlakela njalo nje okwenzakale namuhla lokhu. Kungangcono edinge ezinye indlela nje ezikhalibhileyo ayikho lokho asebenzele khona ngoba vele amafutha nxa ngekho elizweni kutho ukuthi vele ilizwe liyama. Yikho ubona lapho okulamazwe la lamafutha khona kutshona kuliwa vele ngoba amafutha aqakathekile. Kutho ukuthi yonke into nje elizweni sizakhwela ngenxa yokuthi amafutha la asekhwelile intengo yawo. So kutho ukuthi vele ukuphila kwethu kuzahlupha. Kathesi ukuthi emsebenzini ufuna $5 ukuhamba kuphela ukuphenduka another $5-$10.
Kusenjalo inhlanganiso ebona ngamalungelo entatheli izindaba eMedia Institute of Southern Africa MISA Zimbabwe ibike ukuba kule ntatheli izindaba ezintathu ezibhaxavulwe kakubi yilabo akade betshengisela kobulawa laseHarare. Imizamo yokuthi sikhulumisane namapolisa sizwe obekusenzakala endaweni ezishiyeneyo zelizwe ayiphumeleli ngoba bebengadodi ucingo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Selokhu sikudaba olufanayo, iComission yeNational Peace and Reconciliation Commission isixwayise abatshengiselayo kanye lamapholisa ukuthi belondoloze ukuthula njalo ithi iphakathi kokuxoxisana labaphatheke kulolu daba ukuthi bakhulumisane kuhle. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eCitizens Cabinet isisole umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuya eRussia ngesikhathi kulokutshengisela elizweni. Umongameli Mnangagwa ufikile eRussia namhlanje lokhangelele ukwethekela amazwe agoqela eBelarus, Azerbaijan, Kazakhstan kanye leSwitzerland emhlanganweni weWorld Economic Forum eDavos. Isiphathamandla seCitizens Cabinet uMnumzana Briggs Bomba utshele intatheli izindaba namhla eHarare ukuthi kufanele abantu bekhulume ngazwi linye ukukhuthaza uhulumende ukuthi alalele izikhalazo zabo. Sixoxele umfundisi Hussein Sibanda isiphathamandla somanyano weChristian Alliance ngalolu daba.
Ngiyakholwa into ebiqakathekile kathesi ukuthi uhulumende akhulumisane labantu lezidingo abantu abakhuluma ngazo ukuba abasakwanisi ukuphila indlela imali eyiyo yona ayisenelisi ukuthi bathenge ukudla. Kusho ukuthi kulokuthuthela okuningi phakathi kwenhliziyo zabantu. Aba abantu nxa bekhuluma bengasebenzisi ubudlwangudlwangu, bengahambi bethatha izinto ezitolo, bebulala izitolo, betshisa izinto. Indaba enje bekufuna ukuthi betshengisele ngokuhlala ngkhaya, behlale ngkhaya bezithulele, indaba yabo isakhulunywa. Kodwa nxa abantu bengena emgwaqweni betshisa izimota, besezi betshaya abanye abantu, mbona ngani kugcina kungasakhanyi ukuthi kathi vele udaba abantu abaluletha yiluphi. Ikanti indaba abantu abayiletha iqakathekile kakhulu njalo bekufuna ukuthi ingaphanjaniswa ngolunye ulunye.
Abanye njalo bagcona umongameli Mnangagwa bathi kungani efulayithele.
Bembona ngani bekuqakathekile ukuthi uhulumende ngengatsha zakhe zonke akhulumisane labantu, alalele ukuthi abantu bayathini, angazi isizathu esimenze ukuthi akufathele ngalesi sikhathi, kodwa bembona kulabanye bakhe abasale besebenza lolu daba. Ngikholwa kodwa kuqakathekile ukuthi nxa kule ndlela angaphangisa aphenduke, ukwenzela ukuthi yena njengomkhokheli ophezu kwabo bonke abantu laba abakhokhelayo kube nguye obakhona, izandla zakhe zibe lodaka elungisa le ndawo.
Abezenkonzo lokhe lisaxoxisana yini lezinye inhlanganiso ezilondoloza ukuthula le nhlanganiso ezizimeleyo lohulumente?
Ye, thina lokhu lo ngumsebenzi esawuqalisayo kudala njalo lokhu siqhubeka ngawo. Siyazama ngendlela ezehlukeneyo ukukhulumisana nabantu abehlukeneyo ukwenzela ukuthi ekugcineni sibone ukuthi singaletha wonke umuntu etafuleni kube lokukhulumisana lokuzwisisana. Asoze sidinwe ngoba ilubizo lwethu sikhulumisana lo muntu wonke ukuze sisishise ukuthi udaba labo luvelela ngathi luya ngathi, njalo lokuthi kube le ndlela engxenye singabhokokela khona ukuthi abantu bazwisisane kule ngqubo yaphambili.
Lo ngumfundisi uSeni Sivanda, isiphathamandla somanyano weChristian Alliance, sixoxela ekwaBulawayo. Live talk namuhla sikhangela ingxabangxoza ekhona elizweni abantu betshengisela ngokungayi emsebenzini kuhlelo olwe shutdown. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Afghanistan zibika ukuthi kulamabhomba ambalwa abethenwe ngemota adubuke abulala abantu abane kwalimala kakubi abangamachumi amane enkambeni yabezomvikela esigodleni salelo lizwe iKapwa. Umongameli Donald Trump wele Melika lokhu eqhubeka esemba phansi ngensithi kanyikinyeki ekufuneni imali yokwakha umduli emngceleni welizwe lakhe lele Mexico, andubana avumele ukuvulwa kwengatsha zikahulumende ezivaliweyo. Lokho kuvalwa kukahulumende sokudalele izisebenzi phose eziyi-800,000 babanjwe ngamandla kungayi emsebenzini ngoba amalunga edalele ephalamende ama-Democrats esala kunika umongameli Trump leyo mali efika amabhiliyoni amahlanu. Idolobho lakoBulawayo namhlanje belithunqa intuthu ehitshayo lokutshiswa kwamavili ezimota ngelanga lakuqala elibizelwe ngabenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi abantu bengayi emsebenzini betshengisela ukukhathazeka kwabo ngesimo esiselizweni. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kwintatheli zindaba yethu Anastasia Ndlovu.
Idolobho lakoBulawayo namhlanje belithunqa intuthu ehitshayo lokuthiswa kwamavili ezimota ngelanga lakuqala elibizelwe ngabenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi abantu bengayi emsebenzini betshengisela ukukhathazeka kwabo ngesimo esiselizweni. Abanye abantu balimele kakubi batholelwa emakilinika lezibhedlela koBulawayo ngemva kokuqhamuka kokulwisana phakathi kwabezomvikela labakade betshengisela. Obona ngezempilakahle kaZulu esibhedlela sempilo Central Hospital uDokotela Solwayo Ngwenya uchaza isimo esisesibhedlela.
Namhla abantu abade silwa ama stairway akuzange kwafika abantu abaningi ngapha esibhedlela abalimeleyo. Siyamukile umuntu oyedwa nje, umuntu wayeka simfakile esibhedlela ukuthi akhangelwe kuhle ukuthi impilo yakhe ingabi phakathi kwengozi. Abantu silethemba amahlabezulu bazakhonona bekhonona ngokuthula bengaze balwa balimazane, ukulimazana phakathi komuzi wakithi. Bantu kuvi bantu bakithi, nxa likhonona lingakhononi selibulalana, hhayi khononani lithule lisezizinto zenu njalo kungamalungelo enu lawo, kodwa ukuthi selibulalana lilimazana hhayi kuvi lokho.
Unkosikazi Jessica Ndlovu, ohlala elokitshini leChabalala kobulawayo, uveza isimanga esenzakale ekilinika yeChabalala lapho amapholisa athele intuthu ehitshayo yaze yavalwa ikilinika.
Endlane lakho eChabalala klinika kunzima sibili, kungizisa usizi ngoba lami ngihambe ngiyisigulane sithi ngiyathola usizo. Mangifika ngale, abantu ade besiyaprotesta bafika bangena phakathi bathela itiye gasi, kwagcina sokunzima kakhulu. Into ezisukuhlunga ukuthi bazange bacabangela abanye izigulane ade ziphakadla zicina zingasayelwetshwanga, kugcine sokunzima sibili, kunzisa usizo. Ikliniki ize yavala thina abanye singayelatshwanga.
Evumelana lo nkosikazi Ndlovu, unkosikazi Agnes Kayanda uthi wehlulekile ukwelatshwa ngoba ikilinika ivaliwe ngeziphithiphithi zomsindo obusedolobheni.
Ngivuke namhla ngahamba ngaye ekliniki yeChabalala, sibaningi but sigcine sixotshwa singaselatshwanga ngoba nabe sokulomvukelo obuhlungu kakhulu. Laphana egarajini leChabalala into engike ngayibona, imota yezane ichisiwe abantu kulabade besenza umsindo. Ngale umgwaqo ovelele edorobheni unzima kakhulu, jikijelwana ngamatshe, izimoto zitshaywa ngamatshe. Lathi sikhule sabuya saphenduka but sesingasele yaqiniso labo.
Umnumzana Ncedisi Mavuso Chabalala weJohana Mafuyane elokitshini leMaphisa eKezi uchaza ukuba kubi kwezempilakahle eMaphisa kanye lokudubeka kwabantu ngenxa yokuvalwa kwelizwe nguZulu.
Isimo esikhona esibhedlela saseMaphisa simanga kuhle ngoba odokotela abakho abasebenzi, so kuba nzima kibo ukuthi impilo zabo zisengozini ngoba amaphilisi lawo kumele bawathenge setholakala ngama rands lama US dollar. So kuba nzima ngoba leli lizwe alilawo leyo currency, so kuba nzima ukuthi baphile. So siyacela ukuthi uhulumende angenele kusasemasinya, odokotela babuyele emsebenzini ngokuphangisa ngoba isimo sabantu sisengozini kakhulu. Ngiyabonga.
Ukuvalwa kwelizwe kuqhubekela phambili edolobheni lakobulawayo, isibhamu sikhala njalo nje elokitshini lenkulumane eChabalala lesizinda, osekulemibiko yokulimala, ukubotshwa lokufa kwabantu, loba nje uhulumende engakatsho ukuba isimo siminjani uma kulandelwa umthetho. Abamele bathenge imithi lamaphilisi kumavinkili azimeleyo amafamasi edolobheni lakobulawayo kube nzima kibo ngoba wonke vele avaliwe, okunakho ukudala ubunzima kuzigulane ngoba izibhedlela zikahulumende azilamithi, iningi liphephela kumavinkili lawo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umkhokheli wabehluli uJustice Luke Malaba namhla uphawule umnyaka wezomthetho eHarare ekhuthaza uZulu ukuthi amukele izinqumo zomthethwandaba. UMalaba uthi kuyathokozisa ukubona ukuthi ingatsha zikahulumende eziningi ziphakathi kokulwisana lokungethembeki, esithi lokhu kuyancomeka. Wethule inani labo manje labehluli elitshengisa ukuthi abesifazana yibo abaningi kulabesilisa. Ukuhlaziya lolu daba uChris Kande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Richard Mahomva ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umehluko mina mbone yazani ungabe ungekho kakhulu, kodwa sivame thina ukukholwa ukuthi abomama balokuba lesineke njalo esikhathini esiningi balokwenza izinto ngendlela eqondileyo kulabo baba ngoba siyabona thina ukuthi abobaba esikhathini esiningi batholakala beseceleni kwemithetho kwesinye isikhathi besekela ezepolitiki ngokuningi ukwedlula ukusekela amalungelo abantu. Yizo-ke nxa umama bekhona laphana kutshengisela ukuthi mhlawumbe so ngaba lokuwahlulelwa okulesihlelo lokuwahlulelwa okulefene njalo kwenza thina ukuthi sinanzelele ukuthi umnyaka omutsha lowo ngawusungulwa wezamadani ilizwe lokhu lisiba lengqubela phambili kwezokudinga ukuthi imithetho ibe ilokhu iqondile.
Kodwa kube le mibuzo yokubana siyabona nampo mama bakhanya banengi kodwa phezulu ngale okuyikho okulabakhokheli babehluli labo manje kukhanya kugcwele obaba kungakuhamba njani khona
akwesinye isikhathi kungabe kukhomba ukuthi mhlawumbe obaba ebababa lezicoco ukwedlula bomama kungabe kukhomba ukuthi amathuba alokhu esekubobaba ukwedlula bomama ngokunjalo ngokunjalo.
Lo ngumnumzana Richard Mahomfa ingcwethi ecubungula izombo sazwe obexoxa ecingweni leyo Chris Gande we Studio 7 eseHarare. Lo kamampintsha esithi angisona liwuzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7 eWashington DC. Singaluqhubi uhlelo lwethu lwanamhlanje ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Idolobho lakoBulawayo litshone livaliwe kuleziphithiphithi abantu betshengisela bekhonona ngokukhwezwa kwentengo yempahla lokudla ezitolo. Kube ngesifanayo eHarare njalo lenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezigoqela iCitizens Cabinet kanye leNational Peace and Reconciliation bathi abantu belondoloze ukuthula. olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.
Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.